sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuqakathekile ukuthi wonke umuntu osemkhankasweni aqinise ukuthi yena uzathola amavoti. Umuntu sibe labantu abaningi abangena kumkhankaso kuyinto edingakalayo njalo efanele abantu beZimbabwe bayamukele.
Lokhe lusemlonyeni yabanengi udaba lokungena kukamnumzana Nkosana Moyo kumkhankaso okhetho lokudinga umongameli.
Ngibona njengani nxa kuyukuthi uhulumende kazamanga iqhinga lokuthi avuselele i-economy, angiboni sifika kukhetho elizayo into zilokhe zime ngendlela leyo.
Kambe kukhona na uhulumende weZANU-PF angakwenza ukuhlenga umnotho welizwe ngaphambilini kokhetho? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Luqhubeka lusekudweni udaba lokungena kukamnumzana Nkosana Moyo kumncintiswano wokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo. Abanye besithi uza kwenza umongameli Robert Mugabe anqobe kalula ngoba esithi ibandla lakhe le-Alliance for the People's Agenda kalisoze lingene kumanyano wamabandla aphikisayo. Kodwa abanye bathi umoyo ulelungelo lokuncintisa engekho kumanyano lo. Kambe uzaba lomthelela bani kulolukhetho umoyo? Siyixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona mina kakudinge bani ukuthi athi umuntu osengene kumkhankaso wokuba umkhokheli welizwe ulenjongo enhle kumbe injongo embi. Okuqakathekile ukuthi wonke umuntu osemkhankasweni aqinise ukuthi yena uzathola amavoti. Umuntu sibe labantu abaningi abangena kumkhankaso kuyinto edingakalayo njalo efanele abantu beZimbabwe bayamukele. Ngendlela yokuthi kwenza ukuthi lanxa sesiya kukhetho lwezilalo luka-2018 kuyabe sekunabantu abaningi abaziwayo ngabantu njalo abayezinhlelo ezike zaphiwe ebantwini. Ngibonani lokho kungasiza. Kodwa umbuzo wokuthi umoyo uzaphumelela yini ngomunye lo otshileyo lokuthi ufanele avunyelwe yini ukungena emkhankasweni kumbe angangeni, mina ngibona kufanele siwamukele ngoba isikelo sombuso seZimbabwe sivumele wonke umuntu nje osedlula iminyaka ethize ukuthi angena emkhankasweni lowo aqindise laye.
Alubana ukhetho luthe lwenziwa ibandla le-MDC lenze umanyano walo ubaba uNkosana Moyo eyedwa umama Mjuru eyedwa la kumbe elo manyano wakhe. Ubona ibandla leZANU-PF nxa lilokunqoba lisenelisa na ukuthola isilinganiso esidingwayo kumbe singagcina sisiya kuRunoff?
Khonokho kungabangela ukuthi iZANU-PF mhlawumbe labanye abantu abaku-MDC akade bengavotele MDC basine bevotele abanye laba abangaphandle. Kodwa akula indlela esingazi ngayo ukuthi yena uNkosana Moyo angabe elabantu abanengungakanani abangamvotela.
UDokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Ukusilela kwemali emabhanga kuqhubekela phambili njalo ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende weZANU-PF usephelelwe ngamaqhinga okuhlenga uZulu ebunzimeni abhekane labo. Kuvamile ukuthi nxa sokuyiwa kukhetho uhulumende asungule inhlelo zokukhohlisa uZulu, abanye begcine sebekhohlwa ngenhlupho ezivele zikhona. Kusiyafika ukhetho lomnyaka ozayo, kambe umnotho ungaba usukusimo bani? Sixhume ingcwethi umnumzana Masimba Kuchera.
Siyabona ukuthi uhulumende khathesi
zama amaqhinga wonke awukuthi i-economy ivuke, kodwa ngibona ukuthi uzama ngamandla wonke, angibona ukuthi uzama uhulumende ngendlela esingathi sebakhangela lokho bayenze, ngoba ngibona njengani kulokuchabana okukhona uhulumende okwenza ukuthi into zingahambi ngendlela okumele zihambe ngayo. Khathesi indaba ezokuxabana ezama-factions, wena njengani zenza ukuthi into zingahambi ngendlela okumele sibone ngakho i-economy ivuka.
Siyafika kukhetho lomnyaka ozayo, ubona umnotho welizwe uminjani?
Nxa sikhangele iZimbabwe uyahlupha ukuthi sikhangele izingathi okwedlula inyanga ezintathu kumbe inyanga ezinhlanu. Kodwa ngibona njengani nxa kuyukuthi uhulumende kazamanga iqhinga lokuthi avuselele i-economy, angiboni sifika kukhetho elizayo into zilokhe zime ngendlela leyo. So uhulumende kumele azame sibili amaqhinga okuthi i-economy ivuke, ngoba ngibona njengani abantu makhaza bazaba lokukhonona okuningi.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho. Ngilifake kancane ezandleni zika Mthembu Sithembayo uGibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amen bibaba silale mawen bibaba silale mawen.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu soko zonke lamhla sikhuluma ngokwethesa abantwana inkanda, kambe kusayenziwa yini kumbe kakusayenziwa? Ngilenhlanhla ngoba lapha ngilo mnumzana Robson Mwale ukhona ngale ke eJohannesburg. Ngiphinde kube lo mama unkosikazi Sakhile Liline uMadube udabuka phela khona ngale kwele Zimbabwe. Ye, ngiyakubingelela Mwale, kunjani?
Ngiyaphila njani baba Dube?
Hayi, siphilile kakhulu. Ye Madube, utshona njani Ntombendane?
Ya, tshona, ntshona njani Dube?
Hayi, sithona kahle. So ngihle ngiqalise ngawe Madube, abantu amazweni lapha benza njani ukuze ukuthi umntwana ozokuthiwa uyethiswa inkani?
Abamiyambayekile, abamiwami ngamnyekile, azange imbile problem lakho, azabe kathe su-right kazakanihluphi. Kodwa ngiyambona abanye bebahambise ema-churchi, abanye bebahambise ebantwini abenza okwesintu bethiswe njalo ngokuhlukeneyo. So kusiyanga ukuthi umuntu ukholelwa ngaphi.
Mhm. Baba Mwale,
owami ngahamba la e-church yethu, wakhulekelwa waba-right.
Ye, so ke Baba Mwale uyazwela lapha uyakhuluma umama Madube. Ye, akutsho la ukuthi kuhanjiswa njani khonokho?
Kusho ukuthi siphila ngokuhlukana njengoba uyazi lawa Baba Dube. Kulabantu abalokholo lesiKristu abahambayo emasontweni bethi kona abantwana kazayetheswa. Kodwa ke abami mina ngiyabethesa ngoba ubaba wami usaphila ukhona eZimbabwe, uyangithumezela into zakhona engitshela ukuthi kwenziwa njani, ngibe sengilungisa-ke into zakhona. Bonke abantwana bami ngilabantwana ababili lana eGoli, bonke ngabethesa ngezihlahla ezabuya ekhaya.
Ye, abantu yazwela Madube, bakhona abakwenzayo sibili kukhanya kuyabasebenzela. Kodwa nxa uzokuthunyezwa kumbe kuthunyezwa ngeposti kumbe ngani uzasitshela ubaba Mwale. But nxa ukuthi kudlule ezandleni zabantu abaningi, kawuthundubali yini Madube khona?
Kuzile ezandleni zabantu abaningi nayikho embone ngani kungaba le problem bele risk yomntwana, ngoba uyabungasakwazi ukuthi owesibili wesithathu okubambileyo yena uyabe kubambe kwakwenza. So ufuna ukuthi kumbena nxa ukuthi kuyathunyezwa njengobe sisho Mwale kuthunyezwa emntwini oyi-one kusizosowuzofika kuye, kuyabe kuhambe lo muntu oyi-one kungazange kungena ezandleni eziningi. Ye, abanye sibili siko basalenza bayenza khonaokho akusho umntwana uyatakwa kuhle inkanda. Lekhaya mina lami lapho enzaka khona yakwazi abadala abaningi bayakwenza bayataka inkanda. So kusiya nje ukuthi kathesi abantu sesiyasitshintsha, sebantu sebeguquka, sebesenza into ezikhona thesi ezisikhiwe ukuthi awe abakhulekelwa abayenziweni. Abanye abantwana vele abayenziwa lutho, uyakhula-ke ngumntwana orayithi njengenziwa wese uyabe njengathi siyabe sikhatshana lekhaya, uyabe ungakwazi ukuthi uzakwenza njani, iy'hlahla zankolo uzazibona ngaphi, uye kubani. So ugcina uyekele umntwana azikhulele njalo engabi le problem. Abami abala problem banjalo nje, azange bayenzwe lutho. Ngabahambise e-church lapho esikhonza khona ebrotherini, bafaka kuphela izandla kwaba yikho, azange banikwe lutho kumbe amanzi kumbili, bafaka isandla bakhulekelwa babaright.
Nanti udaba khonapho Baba Mwale, ngoba nxa ukuthi izihlahla lezi zingadlula ezandleni eziningi, akuhluphi yini Mwale?
Kuyahlupha uma zidlula ezandleni eziningi, kodwa ke mina kwakwenzeka ukuthi khona kuba nomunye
ngoba ngilomfowethu ngilabo dadwethu abangapha eGoli. Ma omunye wabo ehambile ekhaya mase kuyikuthi vele ngiyazi ukuthi kona unkosikazi wami sezothola umntwana uyangiphathela-ke lezo zinto zize lo munye wasemndenini kasikho ukuthi zabe siza labo malayitha noma ukuphathisa kwezinye indawo.
Matube, anti uyabona ukuthi kuyabanjwa ngonanzelelo kukhanya kulungile phela lokho.
Ya isiko lona Dube sibili ngokukhuluma isiqiniso isiko vele asingeke silibalekile njalo asingeke siliblame. Lisiko lathi esikhule sikwazi likhona lisenziwa njalo siphila lalo ensikwini noma singaze sithi siyasonta still isiko is part of our impilo esiphila kizo. So ukutaka sibili abantu bayabataka abantu ababo batakwe sibili babe right kodwa abaye nganizothiwa umuntu ufice sedaka umntwana ngento zezenyamazana zemakhaya. Umntwana wangkhona ayezothiwa ngongatshayiwayo uzothiwa lo zaphata kwakhona ugogo wamtala wathi vele angatshaywa kumbe lingambone sesithi limbisele kuye. Kutaka kungendlela eziningi Dube kule ndlela ezokuthi umuntu uyabe umtakile umntwana abe right abe ngumntwana ongahluphiwe kube yibona kuthiwa uyabe takwe ungugogo kuthiwe hhayi lo vele ugogo wangkhona wathi lingambone nje abisho kuye yinto eziyabe sezizahlupha zonezo wathi if ugogo wangkhona angadlula umntwana sale sesiba le problem kuyukuthi yena umamtaka ngiyothi lingambone sesibanje kumele limbise kumbe kumele kuthi yikho khonapho okuhlupha khona otherwise abadala vele abakudala bayakwazi njengoma lesitsho manje sithathe ekhaya abadaleni bayakwazi ukuthi kukhona okwakungadakwa abantwana kukhona okusetshenziswa okutaka abantwana kwenza ukuthi umntana sasangavuke kuhlupha.
Baba Mwali, akuhluphi yini?
Kuyahlupha.
Hayi ke zulukandaba lamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliver lelisemoyeni ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyabonga jahala kodube uGibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Sizweke uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe. Namhlanje ngixoxa lo POY ongumculi womdumo we-hip hop odumayo koBulawayo. Uyazi sengiqala ukuhlangana labasakhulayo abaningi abathakazela impilo zabantu abalwa impi yenkululeko. Ngeviki edlule bengixoxa lo Steven Zwanda ongisakhulayo okumsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo njalo okhangelela ukhipha ibhuku lakhe elingaphansi kwesihloko esithi Dear Comrade Thongogala. UPOY laye usekhipha ingoma entsha edumayo ebulenjini engaphansi kwesihloko esithi Chinks. Njengoba sibhekane le nkinga esijiyeneyo njengentsha, nxa sesilinganise ngenkinga ezahlanganwa labo Comrade Chinks, ngifuna ukuza ukuthi kuyini okwenza ukuthi abatsha abafana lo POY bathakazelele impilo zabantu abalwa impi yenkululeko.
POY mfana kithi, ngiyakwamukela kuhlelo. Njani mfana?
Siyaphila sikhonapha kuBulawayo. Ziyakhipha la.
Ungakaqali lokuntshela ngamafishane malanga ngale ngoma yakho. Awungitshele ngokubona kwakho thina njengentsha kumele sithathe izifundo ezinjani nxa sesicabanga ngempilo zabantu abafana lo Comrade Chinks?
Ye vele mina ngathi vele from kudala sisakhula laphana besilalela ingoma zikaChinks. Isikhula laphana besitshela ama-stories ukuthi abantu laba ngibo abayenza ukuthi abantu bathi hhayi lokhu i-operation eyenzwa ngama-colonialist asisayifuni. Mina because I'm a musician and labo abantu laba umuntu onjengo-Chinks and what inspired me more and made me interested in following in their footsteps in that abantu laba makusabele ngekho abantu abahlabelayo abantu abahamba empini bayalwa ngale nama-keyone bengasuze behambe bedwa without that moral boost, that push, that drive ukuthi behambe lebi izwe leli ukuthi libe free. Even like emasikeni abantu abamnyama vele makuthiwa siyahamba empini laphana abantu bebeyahlabela first to get your spirit into the mold. So abantu abanjengabo-Chinks they were more like ama-motivators, they were very big motivators.
Awungitshele-ke lapho ubheka impilo yakaComrade Chinks ungathi usudabuke ngemfundo ezinjani ezikusiza wena njengentsha empilweni yakho?
Mina ngokubona kwami uChinks was someone who was very ngathi ibala lokuthi ebe persistent. Into kade engayithatha kuye is whatever you do, especially in music, because thina siku-music vele. If you are music, you have to be persistent.
hayi mfana ngiyakuzwa kahle right so POY sengiyakucela kanye mfana ukuthi uhlabele ingoma yakho kancane ukuthi abalaleli bathola ulwazi oluthile mayelana ngayo.
It goes, when I heard about Chinx, made me think for a minute, like after all the hard work, is this all that you get? I've been telling youngins, you gotta get your cake up.
When I heard about Chinx, made me think for a minute, like is this all you get after all the hard work? I've been telling youngins, get your cake up, cause when you're gone, ain't nobody's gonna look after your kids. It says a lot about the local music biz. When you go, you leave no whips, no cribs. I've been telling youngins, get it by any means while you still can. Don't listen to these false prophets, they preach about how they can make you rich. They just trying to reach for the last cents in your pockets.
Wothi ngikubuze umbuzo wami ogcina ke, yini umbono wakho mayelana ngalomncintiswano wokuthola imiklomelo ongaphansi kwegama Bulawayo Arts Awards?
Ibulawayo Arts Awards siyayibonga kakhulu ngoba lapha koBulawayo it would be the first inaugural awards that have been organized and held in Bulawayo. So abantu abafaka iBulawayo Arts Awards siyabasaluta ngoba sebasifakela lathi okwethu ukuthi siyabe sisebenzela ukuthi kumbele ilanga lami ngani ngawini award. Yeah, ngathi siyayibonga kakhulu and we hope that it will be something that will continue in years to come, keep inspiring the future generations ukuthi bebesebenza nzima sibili ukuthi bebelokhu bekhiphe ingoma ezivela lapha koBulawayo. Ngoba thina lapha koBulawayo we believe ukuthi in terms of the arts, Bulawayo is the capital when it comes to the arts and creativity in Zimbabwe.
Hayi mfana kithi sikuzile kahle uyihlabile ngempela.
Yebo, yes.
Uza.
Siyabonga baba.
Right, ngiyabonga, ngibonga wena mfana kithi bekuhle ukuba lawe kuhlelo ne.
Siyabonga sivitabingelela bonke abalaleli. Lalelilaleli ku VOA.
Mnandi mfana kithi, mnandi. Thank you, Chief. Abalaleli, indaba ekhona liyizwile. Kodwa isikhathi sesifikile sekumele sivalelisane. Olivalelisayo ngumike hobe masihlangane ngevikezayo lilale.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasiya ku 909 AM 4930-6065 la ku 15460 kilohertz. Isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela uhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu, nami ngiyamukela abalaleli bonke namhlanje kusihlwa.
Usiphathele ubumbhalo lamhlanje.
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo kaJohane ichapter nga 4 lapha sihlangana loJesu ehlangana lomama weSamaria. Abantu abaningi balombuzo ikakhulu omama abasebenza labanye omama bajayele ukubuza ukuthi kanti vele lona iBhayibheli liyabandezela yini omama. Ngoba isikhathi esiningi bathi bona nxa umuntu efika emabandleni kumbe ezinkonzweni omama amalungelo abo ayanyathelwa kakhulu kumbe abekwa eceleni. Hayi, namhlanje bengifuna sikhangele kuJohane chapter 4 verse ka sakhayela kufikela kuvesi ka-7 sehla kusiya phansi lapho uJesu uhlangana lomunye umama weSamaria. Umama lo wamcela ukuthi amuphe amanzi okunatha, kodwa kwakuyindlela yokuthi akhulumisane laye. Wasemchasisela ukuthi lokhu yena akwenzayo ukwenzela ukuthi akhulumisane laye, ukwenzela ukuthi impilo kamama lwana iguquke. Ngoba uJesu waqalisa ukukhuluma naye emchasisela ukuthi vele wena usuke waba namadoda amahlanu, wamchasisela lokuthi kathesi lomuntu lo ohlezi laye kasomkakho. Uthe sekubhede konke lokhu, kodwa sibona ukuthi uJesu kazange anindezele umama lo phansi kumbe amenze isono. Sihlangana loJesu lapha ekhulula umama lo esimeni akiso sona, kodwa nanzelela izinto eziqakathekileyo ezitshengisa ukuthi isiKristu ayisonto ebandezela omama kodwa inkolo ebaphakamisa ngayo okokuqala nyavelele ukuthi uJesu wayekwazi ukuthi umama lo useke waba labo baba abayehlukene ayihlala lawo simbona kodwa imkhuthaza ukuthi hayi kuma phakathi kwesimo leso phakathi kwaso ukwenzela ukuthi ube ngumuntu ongakwanisa ukwakha imuli yakho okwesibili sinanzelele ukuthi uJesu waqhamula imduli ehlukanisa obaba labomama kumbe njalo eyayisehlukanisa abesijuda nabesamariya ngenxa yokuthi wakhulumisana laye emcela amanzi umama wathi hayi akusoze kwenza ukuthi mina ngunike amanzi ngenxa yokuthi mina ngumsamariya wena ngumjuda kodwa siyambona ekubeka eceleni konoku ekhulula umama lwa nthi amnike amanzi okunye njalo esikunanzelela sibona uJesu ediliza indlela abesamariya ababebanjwa ngayo ngamajuda lokhu kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi isikhathi esiningi abantu bayehlukanisana ngemhlobo kodwa lapho into engifuna ukuyigcizelela namhlanje kusihlwa ukuthi uJesu simbona ekhulula lomama emkhulula ukuthi engasetshenziswa ngabobaba kodwa imkhulula ukwenzela ukuthi akwanise ukuba nguye yena ngoba siyambona esuka eqeda ukukhuluma loJesu wangena kudolobho lonke leSamaria wathumayela esingathi khona waba ngumvangeli wokuqala ebatshela ngendaba ezinhle uJesu ayikhulume lazo ngaye ngakho siyasizwana abantu besithi hayi abantu ababangabomama kumele angabathumayeli kodwa siyambona lomama ekhululwa uJesu esiyathumayela iSamaria thayi idolobho lonke labuya lizokhangela uJesu lizombona ngoba umama lo esebafakazele kutho ukuthi simbona uJesu ekhulula umama ukwenzela ukuthi esingathi ngesilungu abe le potential yakhe yonke akwanisa ukuthi yonke into isipho sonke sikuye sikhululeke njalo sisebenze kutho ukuthi singaphambili njalo siyananzelela ukuthi uJesu kulabo mama ayesebenza labo uMaria Magdalena sikhangela uMartha labehlukeneyo wayebaphakamisa ebancedisa ukuthi labo bathole isimo sokuba ngumuntu akula ndawo lapho esibona khona ivangeli libehlisa libasa phansi kodwa sibona libakhuthaza libaphakamisa libabeka esigabeni sabo sokuba ngabomama abomfutho omama abahloniphekayo omama abakha izimuli njalo sibona abanye kungabomama abakwanisa ukuzisebenzela bezimele umuntu engumama
kuyiphethe ngomthandazo mfundisi
namhla sithandazela bonke omama abalaleleyo namhlanje sithandaza ukuba ngegama likaJesu uNkulunkulu abaphakamise abahlomise abakhuthaze abenze ukuba babe ngabomama bomvutho babe ngabomama abakwanisa ukuzimela basebenze abakwanisa ukuthi njalo balandelele ubizo lwabo ngegama likaJesu siyathandaza amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni sibanda siqhubeke uhlelo lwalamhlanje ngodaba lokusithokozisa sihamba leqembu leJobe Neighbor Boys elethule idlalatelalo lakuqala elilesihloko esithi umqaliwe izindaba Iqembu leJobe Neighbor Boys libunjwe ngomnyaka ka-2015 kwathi nyakenye lethula idlalatelalo lakuqala leli. Nangu umkhokheli walo odabuka eJobe phansi le esiqintini sedethe ewange.
Igama lami lokuzalwa ngu-Elise Ngwakandlovu Sibongo. Idlaladi leli leJobe Neighbor Boys lesihlokele ukuthi umqali wendaba lirekhodile eJohannesburg, South Africa. Abalandeli bayalithenga kahle kakhulu, bayalijabulela. Idlaladi lokuqala kodwa lona lithengise kahle.
Kungoma yakuqala udlalade leli lithi lina umqali wendaba likhuluma ngani lapha?
Sikhuluma ngenkinga esuka zisenzeka emakhaya lapho esikhulele khona ukuthi sokungasolwa umakhelwane ukuthi uyena oletha ingxabano ekhaya kanti umuntu oqala izindaba esekhaya ngasemndenini.
Lo manje lo sithi wanabalethi mabano lapha ikhaya. Singacabangela umakhelwa sithi bona balethi mabano lapha ekhaya.
Kunumber 2 la elithi ngivikele baba, chaza ukuthi ngalesi sithiwo inkosi engivuthise ngaso ibekwazi ukungivikela kukho konke engiyabe ngikwenza ukuthi ngikwenze kahle. Inkosi ube yiyona engikhokhelelayo ukuthi ivikele kulokhu esikwenzayo.
Hlala nami baba, nami ngihlale kuwe ungivikele Nkosi.
Kuivangeli ke
kuivangeli lapho besiguguzela ukuthi kule impilo yalezinsuku emhlabeni sokuthanda kubanzima ukuthi ngathi singaphenduka sonke sikhonze uNkulunkulu kwenzela ukuthi konke esikwenzayo abe nathi.
Ku umama ke
ngakumama lana kwafika isikhathi ekukhuleni kwami lapho umzali wami wafika wagula khona kabuhlungu noma ngangisesemncane kodwa ngangibhekile ngendlela ayigule ngayo umzali kodwa kuyisenzo nje esasiyenziwe ngumuntu. So lana ngangimlalisa ngokuthula ukuthi lapho wakhona alale ngokuthula khulula inhliziyo yakhe ukuthi thina abantu abakhe lapho esikhona akhona ukuzibheka njalo sithanyise.
Awulale ngokholo, awulale ngokholo.
UNdlovu uchayele ihlombe amalunga eqembu lakhe esithi enza umsebenzi omuhle kakhulu njalo uyawabonga ngalokhu.
Ngithanda ukubonga kakhulu amadoda engisebenzisane nawo, abantu abadlala ama-instrument uAniel Mfokadubo obuya ngaseBlamthi, noBramoza umfana waseWange, noMakiyosi indoda yaseBhinga, ukuthi lokhu abakwenza kimi beqhubeke sikwenze njalo kwenze iqembu likhule liye phambili.
Abalandeli ungathanda ukubashela wapha maso?
Ngibonga kakhulu isupport abasinikeze yona kuleli dlalathi lethu lokuqala, ngithi bengakhathali njalo yezenye ingoma besinikeze futhi amandla.
U-Elisha Ndlovu uthi abangathanda ukuxhumana laye bengamthola kunombolo zaseSouth Africa ezithi +277 8702 3575. Baphuma ke enkundleni abafana bejwabhe ngomlayezo oqakathekileyo besithi asifundeni.
Noma Sophia mtholampilo kugcwele abasha. Noma Sophia mtholampilo kugcwele abasha. Noma Sophia mtholampilo kugcwele abasha.
Jwabe Neighbor Boys ibegqiba ke ohlelo lwethu lalamhlanje abafana abavela eWange. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Lokhe lusemlonyeni abanengi udaba lokungena kukaMnumzana Nkosana Moyo kumkhankaso wokhetho lokudinga umongameli. Kambe kukhona na uhulumende angakwenza ukuhlenga umnotho welizwe ngaphambilini kokhetho? Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.